Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 10 Hlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imhlangano yalo ingaqutshwa.
Ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona, njalo lama international observers namazwe jikelele akhona.
Ibandla le-EFF elakwele South Africa lethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya.
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lizobele incane kakhulu.
Gambe umnumzana Sevia Kasukuwere oncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhona za kudobha na kukhetho oluzayo.
Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili ukuza disturb iground sibilokuzwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amapholisa ayavimba imihlangano ngokungabaphi imvumo. Izizathu abaziphiwayo zigoqela ukusilela kwezimota lokuthi kwezinye indawo akula migwaqo. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ibandla le-CCC yilo elingalandeli imilayo yokuphiwa imvumo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda usithumele umlayezo olandelayo echasisa ngomhlangano obumele wenzelwe eBindura izolo kodwa kwehlula.
Kuyamangalisa abaningi, kodwa thina be-Student Coalition for Change asimangali ngoba kungaphumane Nazareth kade vele sibona ukuphuza abakwenzayo bedonsa isikhathi besenzela ukuthi isikhathi size sedlule. Akunani uNkulunkulu uzathuza bamba bonke abantu abahlukuluza abantu kubi ngoba umbuso ngamazolo. Bathi kidwa kutetjelwana, yikho ke sina siyakwazi ukuthi sizaba lohulumende omutsha, uhulumende wabantu, sizabamba abantu bonke kuhle. Ngitsho lamapholisa onale asetshenziswayo siyakuthi mayiwe angalale ngenxeba ngoba bayathunywa nguhulumende. Uhulumende uwenziwa ngama-political parties, i-executive, kodwa masifotha lamapholisa ngama-technocrats esithi basebenzela i-state, kungenani sizazama ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi ubaba uChamisa ehlangane nabantu bema-Shonaland Central silonche i-manifesto yethu. Njengoba libona kulezi nsuku abantu bonke bayagijima lapha nalapha izanupiefu yenza amathanda
manje njengoba kukhanya sobala ukubana ibandla lezanupiefu lizaqhubeka lisebenzisa imithethwandaba lamapolisa ukulivimba ukuthi lenze imihlangano maqhinga bani elilawo
iqiniso singake sambula amakhwapha sikhulume amaqhinga yethu badlalaza njengomsila wembuzi sinawo amaqhinga abantu bazabawona bazababona sesiwenza kakhulu mbona abantu sebezondile kakhulu ukidi ungahlala umchaya uyazi khukhumala ekuqhume umphimbo ngalokho thina singake sambula masizini singake sazimbula amakhwapha sithi siza kwenza lokho kodwa abantu njengoba libabona abanye devele bekhona ngkhona ngale bebhikitsha ephambi kwamapholisa kuzaba le mcimbi mcimbi eminingi ezakwenza ukuthi ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona njalo lama-international observers namazwe jikelele akhona yikho-ke thina sifuna ukuthi uhulumende kayekele ucindezela amapholisa ngisho lama-judges siyakwazi mhlophe ukuthi asisiwo msebenzi wamapholisa owenza udlame namajaji kodwa bayafoswa i-status quo sithi lawo amapholisa lama-judges sifuna ukuwakhulula kwenzela ukuthi kusasa uma sesisebenza labo bebe ngabantu aba-professional enough ngalawo amancinyane silamacebo kodwa singake satsho dendelezi phambi kwabantu ngoba siyabe sesiziquma amakhanda sisafuna ukusebenza
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi kusenjalo ibandla le EFF la kwele South Africa lithi lizethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya Lokhu kwaziswe ngumkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere othi bonke abafuna ukuyavota mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo balakho ukuphathiswa ngamabhasi la. UMalema ngeviki edluleyo wazise ukuthi ibandla lakhe lingaphathisa abafuna ukuya ekhaya ukwenzela ukuthi bayelungisisa okuhluphayo ekhaya kulokutshona bezulazula kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Manda.
Ngokubona kwami ngibona sengathi lamabhasi angamakhulu amahlanu esesiwabone ekhulunywa iqembu le-EFF kanye lihambisana nomnumzana uKasukuwere ngamabhasi amaningi kakhulu ngoba okokuqala kasikaboni inani labantu abahambe ukuyobhalisa ukuvota abaningi okungalingana lawo mabhasi ngoba uma kwakube khona amabhasi amaningi alolu hlobo abantu bethwala ukuthi bayobhalisa ukuvota mhlawumbe besiza kungempela-ke ukusho ukuthi labo bantu abangamanani lawo bazoba khona ukuthi bayovota ngakho ngisithi leli cebo leli ngibona ingathi lawo mabhasi azoba khona nje kodwa ngeke athola abantu bangathi phela abantu bazihambele ngaleso sikhathi bayobona nabo mhlawumbe izihlobo ngoba kunendlela yokuthi bahambe kodwa sikhumbule ukuthi iningi labo alizange lihambe ukuyobhalisa ngakho lokho akusoze kusize ngoba phela labo bantu kufanele ukuthi ngabe babhalisile njengoba sibona abantu abaningi babebhalise kudala amagama batholakala engasekho ezincwadini zokuvota
njengoba sisizwa ukubana umnumzana Julius Malema webandla le-EFF uthi yena bazaphathisa ngamabhasi okuhambisa abantu ukuthi bayevota ubona ungani bayemukela yini abantu nxa kuyikuthi kuyaphumelela lokho
yebo lolu hlelo lolo lukamnumzana uMalema lukhulumayo luyinto owamukeleke kakhulu ikakhulukazi kulabo abanamaqembu aphikisayo akulelizwe lase-South Africa abafisa ukuthi ngabe bangahamba bayovota kodwa inkinga kuzoba yikuthi amagama wasekhona na ngoba kabazange bahambe ukuyobhalisa
manje ngokubona kwakho baningi yini abahamba bayobhalisela ukuvota njengoba sisazi
ukwazi ukubana bakhona abantu abaningi abathi bona bathola amagama abo engekho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll. Manje pho baningi yini ngokubona kwakho?
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu bayovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi kule Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Simanda obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg. Lokhe sikweziphathelane lezombusazwe, kambe uMnumzana Sevia Kasukuwere kukhona aza kudobha na kukhetho oluzayo? Ibandla lezano PF libikwa lingasihlalisekanga kahle ngokasukuwere yena okwele South Africa okuthiwa engaya eZimbabwe uzabotshwa. Ukuhlaziya amathuba kasukuwere sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Maxim Kandla ukhokhela njalo inhlanganiso ye-International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Kasukwere ngibona ngazana umnumzana lo ungcono kusupport yakhe alayo nxa sikhangelisisa ngokukhonona kwabanye abantu laphana lalaphana, ingcono i-support base yakhe kuleka Simba Makoni. Lo ke eyakhe izavela ku-G40 khona laphana, bakhona bazamvotela. Lo eyakhe laphana kulabantu laba abanye abalahlwa yi-MDC ababemele ukuthi bengene ngale ku-MDC ekaMonzora kwehlula bazamvotela. I-CCC kuma primaries balahla abantu amaningi, ama sitting MPs, sitting councillors babajikela phandle. So ngokuhonona kwabo lokusola kwabo bazagijima bevotele umnumzana uSevia Kasukuwe, bazamvotela ke laba bantu. Yikuthi azi uzakwaziwa ngaleyo ndlela ngoba ulo campaigning manager wakhe uWalter Umzendi mbona kuyaba ile division lapha ku divide ama votes, kube sokuza aswelakala i-outrun outright winner ngesizathu sokuthi uyabehluthunile laphana abanye abantu wathatha abanye abantu laphana wathatha abanye abantu laphana. End of the day kube sokuyiwa ku-government of national unity, or njengoba upresident welizwe wathena ama-rerun aza kwenziwa ngo-October yafakwa le date, i-manifesto yakhe yiye yabikhuluma hatshi yena. So that means abantu abaku ground bona labo support base yakhe yiyo yona umqobo eyabi izamvotela kumbe imkhankasele ukuthi ewine.
Manje njengoba kungakhanyi inkokheli yezanu PF emqoka ekhanya isekela uKasukuwere, uzaphumelela njani?
Lapha kakudingi inkokheli eyaziwayo kumbe lesikhundla kumbe esuka kuZanu PF. Inkokheli esuka kuZanu PF yabe ngumnumzana uWalter Mzembe, nguye owaziwayo, nguye owazi ama-structures abo, nguye owazi konke right from ama-cells, nguyibona lo babesizwa ngaye. Currently khona lapha egumeni akula muntu oyabezasuka kuZanu ephumekile egcekeni ethena sengisiya kumalo Sevius uKasukuwere njengo president wama independent MP or just independent allies. Okudingakalayo lapha ikwazi yena azakwenza kumele kukhangelisiswe ngabantu yikuthi support base yakhe yona iminjani, uchairman wecampaign yakhe istrategy sakhe sinjani, imanifesto yakhe yabiminjani. Laba abanye ababekhona phakathi lapha yibo labana abanye abantu baswela izikhundla kuma primaries basebelahlelwa eceleni, yibo bona labo ke ingasensitha bazahamba bemvotela bemkhampenele njalo. So ngibona kunjalo ukuthi khona kuyaphutsha kunjalo. Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili uza disturb iground sibilokuzwayo ngoba na abantu abanye bazamfuna kathesi siyenze ukuthi emash central ngale isupport base yakhe bathi iqinile, ubuye ngapha emathi north ngapha endaweni zabo Bhinga labo Folosi labo Lupane uzothiwa khona kulabantu khona lapha. So ngamanye ama percentage wona lana abe ephuma phakathi kuka-CCC la ngapha ku-ruling party.
Lo ke ngumnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Asambeni
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiphathamandla senkampani yeLobels umnumzana Andrew Dinitsa obesetheswa amacala ambalwa okudlengulwa abesifazane abayabe bedinga umsebenzi usebuyiselwe uselelwe icala leli wabiselwa emsebenzini ngumthethwandaba. Iphephandaba lelobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele insoli ukuthi zibhekisise udaba lokuqonga kwentengo ezitolo labantu abathengisayo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngiyabingelela abasakazi bakumthakaso, basakazi abahle, basakazi abasile bakastudio 7. Ngibingelela abantu bakamthakaso. So into engiyicela bakithi lapha yikuthi nami nike libale yami i-SMS. So SMS le abantu bakamthakaso, cela bavotele imthakaso. Abantu bakamthakaso bame ngesimo sabo ethi abayiso, babe labameli bakamthakaso. Hathi ukuthi sibe labameli abakhethwa eHarare. Funa abameli abakhethwa ngabantu. Abahlala nabantu athi ukuthi khathesi abantu bayakhala bathi ematebeleni akula development, ematebeleni akula development, akula development njani? Lina likhetha abantu bemaswingo ngabe Harare, ithi akula development njani? Ngoba abantu laba nxabe behola bahambisa imali kibo, abasebenzisa imali lapha ematebeleni bahambisa imali kibo le. Njalo i-favoritism ezindaweni eziqhatshwayo lani lani, baqhatshwa abantu bakibo. Lina amaNdebele selalisemuva kuphela, selalisemuva bakuphela. Njengabo besenza ama-deputy president, besenza ama-deputy what. Anyway, lapho esikhona sima ama-deputy. Alibona li second ebantwini wabanye. Hayi, maNdebele lana ke livusa ingqondo. Hayi.
Singelele emsakazweni siyakumsebenzi. Kuyadumaza ukuthi abantu bezanu sebehlangene le court lamaphoyisa ukuthi i-CCC ngokuba mhlanga. So kumele kube sesandla zamaZimbabwe into bekwazi ukuthi i-CCC bayifaka kanjani, ngoba izalo sikhombisa ukuthi ayifuni i-CCC kwazi ukuhlangana labantu. Ukudanisayo kakhulu ukuthi uthole ukuthi bake bebuze bona belief gawula abameli zathi bekhulume labo. Ababuze ngani bona ogana bephendule umbuzo ukuthi bakwenzelani lokhu ukuvala imihlangano ye-CCC beze beyitshela labo judge babo ukuthi begweba amacala okuthi i-CCC ayivele ukwenza ama-rallies lamapholisa khona. Konke behlanganele ephathini eyodwa ukuthi iphathi ye-CCC ingakwazi ukuhlangana labantu. Sosukayo ukuthi amaZimbabwe ezibone wodwa engazwani ngisho lokuthi etshelwa ngupresident wabo bahambe bayovota ngobuningi mhlaka 23 ikhombisa izano intukuthelo ekubantu, ngoba abantu bonke bakwatile ngezano iminyaka engaka behlupheka bengahlali nje lengane zabo esemazweni behlukezwe izano. Abantu bezimbabwe abavotele utshintsho beyibonise uchuku lwezano lwabalwenzayo.
Siyabongasakazi nje 7 hayi nami lapho esicela ukuthi izano eyomphakathi kakhulu abantu ngabantusela abantu nakmamanga ukuthi manje uma kulodlame abantu bayiripoti uyazi ukuthi vele kuzabotshiswa abantu bekusiko. Siyacela izani hloniphe kakhulu abantu, yayisiqhelipha abantu bezimbabwe nakakho kakhulu, ahloniphe kakhulu abantu basezimbabwe. Hayi, usiphilisa nje okwakwenza. Siyacela kakhulu njengomkhokheli akasebenzisa ingqondo.
Studio 7 ivuka njani basakazi abahle nani lonke balaleli baka-7 ivuka njani? Hayi, siyavuka yeyi bantu bezimbabwe bantu, ake siphumeni egibhiti leli likamnangako, asivoteleni ujaha kangene ujaha ukuze siphume kulolu dube esiphakathi kwalo. Kunini siyengwa iminyaka yeminyaka, angavele avotele sehambile uyaze kuye njalo sokuyifune ivoti. Ake sivuseni ingqondo simkhiphe lonke nelicaphunile lingafuni ukuvota, votelani ujaha angene embusweni siphumule bantu benkosi.
Lalibonani salabonani masala kwa-Studio 7 igama inkosi namandla Juma ngokuhlala ngese-South Africa ePolokwane ekhaya eZimbabwe. Ngibingelele umama uNakholeni Juma, ngibingelele unasamu loSasamu ubare wami, ngibingelele uSichelesile unkosikazi wami lobandilo bayanda, ngibingelele umfowethu uWilson Chuma lo Debras Banda lo Nonoza lo Nomaliza lo Hlengiwe lo Gulo Melusi siyabonga siyabonga
iStudio Safe bonani basa niyaphila kodwa ngezingikho thanda ukukhuluma nabantu besizwe samaNdebele ngithi mina kubo ngiyabona manje ukuthi endoNdebele abantu abaningi nje masibheka ngathi bele nabanye abesiNdebele abesizwe sikaMthwakazi ngathi sebeyisithemba labo ukuthi so kanjalo yena khona ku right makasimgcwaliseni trip sibone ukuthi uyanqoba kanjani imiphumela khona kodwa ke into engisho lo mnyaka mawabe ngokugcina mangabe kuyahlula ukuthi trip siwine lo nyaka masiyekene into zangale ngcono sibuye ngapha sibuyise umthwakazi sisize siyeseze umkhondisi sesithulele yenze lo nyaka mawabe ngokugcina lo mnyaka mawabe sisise buye ngisilama
wena khuluma sokuthi lo mgaya abaniwe bona yokwaziwa ukuthi trip after trip babe bonke belana wena lokhu sokwe trip siyakunjena noma yizithutha
livuka kanjani livuka kanjani balaleli be studio 7 lonke ngezindawo ngezindawo ekhaya elubani isigabeni semalungu ngivukisa umama uNhlanhla unkomo RJ umankomazana uPaul Ngwenya undevula laphana ubaba eshawini ngalekana ngithi ngiyalivusa lonke ngegama lenkosi livuswa eMhlanhla mahlango sebutswana eFrancis Town lapha ngithumusa mawubekini lonke izihlobo zami
Studio 7 Studio 7 siyabingelela abantu kuStudio 7 undawo zonke sibuye abasakazi sathanda ukukhuluma kakhulu ngebandla lesisisi elikwenzileyo sanazela ukuthi kwakhona esikhathi esiningi lapha elifica kusukulokwehluleka okuthize uzananzela ukuthi kwakhona akhulu kakhulu ngani ikuzenzela nje bona okuningi bayehluleka ukukwenza kuhle ngendlela eqondileyo ugcina sokubathwalisa nzima njengakathi esingakhayela ukuthi kwakhona baphuzile ukubiza amabizo aphuzile ukukhishwa azakhishwa ngelanga lokugcina nomination date so konkana kuyalimaza kuyenza ukuthi kwakhona next time kuyafuza ukuthi abantu laba benanzelele ukuthi into lezi bazenza ngesikhathi bangazenza ukuthi kwakhona beyenze sokusela amalanga amalutshwane njalo futhi ungabona kuswelakala i-transparency sonke isikhathi sihlala sibatshela ukuthi i-transparency yenu kayicaci ngoba into zenu eziningi ziyafihlwa xa ufihlile izinto yikho ukucina khona kusenzakala ukuthi kwakhona kube i-corruption of some sort ukucina sokuhlupha into ezingasahambi ngendlela so uqakathekile ukuthi next time nxa besenza izinto bezenze ngesikhathi kuselesikhathi abantu bakhethwe kuhle ngoba uzanazela ukuthi njengoba ubona kobulawa abantu bayakhala endaweni ezithize bayakhala abantu bonkayi kulama double candidate and like konkhana into lezana zisezisikhostile already kuma elections ziyasikhosta though ungasukuthi ngamama yena lokhu zenu kodwa zizasikhosta kakhulu siyafisa ukuthi kube lotshintsho olukhona eZimbabwe kube lechange ngoba abantu bathwele nzima kundawo lezindawo abantu bathwele nzima kodwa iparty yeCCC la ilama problems ebalawo yekukhetheni abantu njalo futhi khona ukuselaka ama structures kusokubuye kwasihounter futhi kuyasithwalisa nzima ngoba vele ubona ukuthi akuswelakale yena umuntu oranayo administration yeparty yesuka ibe phuwa ngoba akula muntu ongani uyarana kuhle kuhle into lezo ncetsana ukuthi abantu bencetsana ukuthi berani bathola kulama coordinators malutshwane and abantu bakhona ukuthola sebesenza izinto omunye wakhona uyabengazi lutho thola ukuthi ubiza abantu ababili abathathu uzibizela abantu bakhe abafunayo ngesikhathi sakho osifunayo le venue yakho oyifunayo so konke into lezana ziyabuziyalimaza kusanguya kwesikhathi bakithi siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa kube kuhle kube right ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda welibhalo
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika isikhethe umongameli weNigeria umnumzana Bola Ahmed Tinubu ukuthi akhokhele umanyano wenhlanganiso ethiwa yi-ECOWAS. Ibutho lakwelemelika lihlasele labulala umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-ISIS kwele-Syria. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukwele eBrithani lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lenkosi uCharles andubana ahlangane lenhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunak. Ngemva kwalokho uzalubhekisa kwele Lithuania emhlanganweni weNATO. Udaba olumqoka emhlanganweni lo isicelo sikamongameli Volodymyr Zelensky sokuba ingxenye yomhlangano lo weNATO. Kodwa amazwe omanyano lo la awakuvumelani ngoba kuza ukutsho ukuthi amazwe e-NATO ahle angenele kumpi yakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabipango Dube.
Kodwa ke azingakhohlwa ukuthi ukungena kwe-Ukraine kuNATO akusiko ukuthi kucatshwanga ilizwe laseMelika kuphela noma ngisithi kufanele ukuthi kube ilizwe laseMelika elifanele ukuthi lithathe i-veto ekhulu evumela i-Ukraine ukuthi ingene kule nhlanganiso. Amazwe wonke kufanele ukuthi avume 100% kungabidi ngisho lelizwe lilodwa elingavumiyo. Kodwa siza kubona ukuthi bazama ukuthi bakufostele i-Turkey yala ukuthi zikhona izinto eziningi i-Ukraine abagcina sebezinanzelela ngemva kokukhuluma kwe-Turkey ukuthi ilizwe lase-Ukraine lilizwe elingelakho ukuthembeka, ilizwe eligcwele i-corruption. Ingakho sagcina sibona ukuthi ukungena kwayo ilizwe ukungena kwayo i-Ukraine kuhlanganiso ye-NATO asonto engabuya ibe lula. Kungenzeka ukuthi ingene ngokufostela kwelizwe lase-Melika, kodwa ke okwakathesi ama-opportunities e-Ukraine ukuthi angene ku-NATO it's 90% ukuthi ayisoze ingene ku-NATO. Kodwa ke kusasele lelo themba yana le 10% ukuthi izangena, sekuyikufostela kwalabo abalincedisayo ilizwe Ukraine ukuthi liqhubekele phambili ngayo limi.
Uhambo luka Biden khona le e-NATO lungani lube lenkulumo kakhulu phezu kokuhamjiswa kwamabhomba la ukuthiwa ama-cluster bomb. Ubona ungani khonokhu akwenzileyo uBiden kuzabangela na ukuthi amanye amazwe afana labo Germany asola izikhali lezi ecine lawo eqeqebuka kumanyano okuphathisa ele Ukraine?
Uhlabela ivangeli lokuthula langoxolo onxa uhlabela ivangeli ithize akusho ukuthi wena mhlabeleli sokufanele ukuthi wena wenze oku opposite lokho okungafanelanga okungafananiyo lalokho wena okuhlabelayo. Into ehlatshelwa ilizwe leMelika singasi ukuthi siyakhetha noma sikhetha ukuthi liphi ilizwe, kodwa sikhangile into embi engalunganga indaba yokusebenza ama cluster bombs alemthelela omubi noma sokudlula izimpi esuke siubone usalo sisezakala osuku siqeda abantu abaningi iloba impi yabe siphelile. Ingakho ama cluster bombs abhanwa, kodwa kuyamangalisa kathesi ukuthi iMelika sekuyiyo njalo esisiyabhoda ngemuva kwabantu isithatha ama cluster bombs isiyawathatha wathumela elizweni lase-Ukraine. Singathi ngesikhiwa ngama signs e-desperation la asesenziwa ilizwe lase-Melika. Sekungenzeka ukuthi amanye amazwe axiqibuke ngenxa yokuthi izivumelwane ezalotshwa phansi kwi-United Nations izivumelwane ezifanele ukuthi zilandelwe, kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngesikhathi thize abanye abantu befuna, kodwa ufathi zilandelwe ngokuthi kukuhle kukubi ufathi zilandelwe. Ingakho abanye sebengasuka bakubona ukuthi okushuthi indaba ye-NATO leyi into yakhona okushuthi yinto esibaphusha i-agenda yomuntu thize noma ngithi yelizwe thize eyabile igo yayo to quench its ego. Kodwa ke kungasiki ukuthi bayenza into evikela abantu ngobuqotho njengalokhu abasuke bekukhuluma.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabipango Dube ocubungula izombusazwe.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Malumus kosi dala. Malumus kosi dala. Malumus kosi dala. Malumus kosi dala.
udlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Ibandla le-EFF elakwele South Africa lithi selethule amabhasi angamakhulu amahlanu i-500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazwe ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.